Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ka 6 ngoNcwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Lamhla sizalethulela amalungiselelo okutshengisela kokungacaphi umngcele yeZimbabwe okuqala ngomvulo.
Ukutshengisela lokhu kuzoba khona until i-government ilokuza umthetho lowo asawufuni vele ukuthi baabolishe umthetho lowo asiwufuni ngoba i-ambush basenze i-ambush.
Abalwa impi yenkululeko bathini ngokunanza ikhefu likazibuse?
Abantu bebotswa ama wo veterans bebotswa, which is so crude and unthinkable, but the only was dealing with the into zeZimbabwe uhamba kwazo asithabe into esizibonayo.
Impumela yokhetho lweSouth Africa olwezabelo lutshengisani? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa itajamu kasesijikile hashtag this flag le International Cross Border Association ziphakathi kwamalungiselelo okutshengisela kokukhuthaza osomabhizimusi lozulu mathupha ukuthi engacaphi umngcele weZimbabwe. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe okunengi ngalokhu kutshengisela.
Asesigabeni esaphezulu kodwa thina asitsho ukuthi sifuna ukuvala i-border, but kuzobe kungela ama-activities, ama-commercial activities e-border.
Ungachasisa nje ngamafitshane ukuthi nxa usithi kuyaba kungela ama-commercial activities liyaba lisitsho?
Sitsho ukuthi kuyaba kungela abantu abadlulayo ngempahla e-business.
Lokhu kutsho ukuthi umuntu engazidlulela nxa kuyukuthi ube siyathenga impuphu yake kumbijukela lakhe?
Ngazihlulela kodwa sicela ukuthi abantu beZimbabwe babambane sihlabe lengoma yinye. Ma umunye wakho ele problem lawe ungenele ngoba kusasa nguwe, so sicela ukuthi amaZimbabwe wonke azame ukubambana la abathengayo lokuthengisa, bomama bethu, bomagogo, ngoba yibo abathengiselayo ngendaba yokuthathwa kwempahla yabo nge-government.
Manje lifuna ukuthi ukutshengisela lokhu kuthathe amalanga amangaki?
Ukuthengisela lokhu kuzoba khona until i-government ilokuza umthetho lowo asawufuni vele, sifuna ukuthi baabolishe umthetho lowo asiwufuni ngoba i-ambush basenze i-ambush singawazi ukuthi kulo mthetho obafuna ukuthi ube khona. So sizofuna ukuthi i-government ikukhiphe umthetho wangukhona asiwufuni vele, so bengawukhiphanga sizobe lokhu sithengisela.
Sizwa kuthiwa selike laxoxisana labamakhombi labamabhasi, likuhambise njani lo?
Sikhulumile labamabhasi lamakhombi labo bathi indaba le iyababamba kakhulu ngoba akusela umuntu obuyayo, akusela umuntu ogadayo amakhombi, akusela umuntu ogadayo amabhasi. Sokungena abantu labana abahamba emfeni, abantu abahamba kuzinto nje ezokuthi uyabe umuntu ezihambela ngebhatshi lakhe, ezihambela nge-briefcase ne-laptop yakhe, akula lokwana okwakudala ukuthi abantu baye bethenga bethengisa. So ama-customer abo yibona labana abantu abathengayo besiyothengisa.
Sizwa njalo kuthiwa uhulumende uthi ufuna ukwengezelela ezinye njalo impahla ezingasoze zivunyelwe ukuthi zingene elizweni, kuhamba njani la?
Lima uthe kule list ebuyileyo from ECZI ngoba amanye amakhampani athi why lifake i-list yabanye abantu lingafakanga okwethu, nathi sinayo i-capacity yokuthi silungise lezi zinto ekhaya eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Dennis Juru, isikhulumeli senhlanganiso ye-International Cross Borders Association, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ilizwe liphakathi Ilizwe liphakathi kwekhefu lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko kulokufuthelana kubangelwa ngumumo ezombusazwe. Kuthi bona abamele benanzwe ngelanga leli abalwa impi yenkululeko bathi kabasoze baphatheke ekunanzeni leli langa kulandela ukubotshwa kwenkokheli yabo lokuxotshwa kwenye ebandleni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Rugare Gumbo.
Celebration inhle kakhulu njengamaqhawe lwelizwe lelo sibona njengani kuqhathakile ukuthi abantu ba celebrate Heroes Day futhi abantu zama ukubona ama sacrifices ayenzwa ngabantu abantu abaningi bafa bafa empini and sibona njengani it's good ukuthi siba we think about them, about their deeds, their contribution, the patriotism ever inside. Kodwa okusuphay ukuthi kona celebrate ama khawela wayesilawo abantu bebothwa ama veterans bebothwa which is so good and unthinkable but nje uliwazi ukuthi into zeZimbabwe ihamba kwazo asithabi le nto esizibonayo ezokuthi abantu bazabothwa bazaratswa bazaintimidatwa and so on and so on. So I see onto enhle kakhulu particularly bebona ukuthi siya kuma Hero celebration ekuthi postponed into le until ama celebration but ungenani abantu bameli ba celebrate ukuthi kulabantu abafile empini yadlulayo.
Manje ngokubona kwenu libona ungani uZulu kulungile yini ukuthi ayebuthana kona le Heroes Acre lapho esayisizwe kungani yiko kuthethiswayo njalo abantu?
Hayi akulandaba, hayi bangahamba akulandaba, iyabe democratic right yabo ukuthi bahambe but as I say we are really concerned ukuthi abantu abakweli lizwe leli bazayumiliatewa in the way that these people are doing, so it's not good but yekelani uZulu mangela efuna ukuhamba kahambe asozithi bayekele ukuhamba.
Alo ke ngumnumzana Rugare Gumbo ongomunye wabalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC linqotshwe kuzabelo ezimbalwa kukhetho olwenziwe kuyona le iviki. Impumela yalolu khetho ingabe itshengisani? Ukuze sizwe impendulo sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Kunjalo khona eqinisweni Gandhi kodwa ke noma ningenzanga njengoba nadi kulindelwe kukhulu elibuzuzile iqembu le-EFF ngoba kukhanya ungathi lizolala isithathu. Uma lilala isithathu njengeqembu elisha eliqalayo nje nqa ukungenela lolu khetho ngibona ungathi mina lizuze kakhulu. Ngoba lapha sinamaqembu amadala o-IFP, o-UDM, o-SADP, even ne-COPU imbala, o-PAC, o-AZAPU. Bonke laba bantu kukhanya i-EFF baqumbe phansi ngokuzuza ekuzuzile. Kanti futhi uma sibuka la ikhanya i-EFF iliqembu. Amaqembu la makhulu amabili okuyi-ANC ne-DA abangabheka kilo ekuthenini babambisane ukuphatha abanye omasipala. Ngalokho ke kuzolenza kube liqembu elizuze kakhulu.
Singathi ninxa sikhangele lona ibandla elibusayo le-ANC ukuthi kungatshengisani impumela leyi nxa sikhangela ukhetho oluzayo olukamongameli.
Ake ngiqale nje lapha babugandi ukuthi indawo lapho i-ANC ekhanye ilimele khona kakhulu zindawo lapho akade kukhona ingxabano yangaphakathi eqenjini okwenze uma ngingithanda ukubheka kwaba yileyo mbangela enkulu kakhulu enze ukuthi iqembu lingazuzi njengalokho akade kulindelekile. Uma ngabe kuwukuthi kungaqhubeka lingakulungisanga lokhu iqembu lika-ANC kukhetho oluzayo olukhulu sibona ungathi ingahamba ilimale ingazuzi njengobani kulindelekile njengasemihleni ngoba phela sizakhumbula ukuthi iqembu le-EFF lihlephule kakhulu kwi-ANC njalo iqembu elikhanya ungathi liyakhula ngesivinini esikhulu ukuthi ke uma kungafika ukhetho olukhulu izinto zingalungiswanga ngendlela ngaphakathi eqenjini le-ANC sibona ngathi kuzoba khona ukulima lokhulu kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kilohertz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula, isakhamuzi sika Ward 28 eLubani. Sike saxoxa lomamoyo ngomnyaka odluleyo esichasisela ngenhlelo abaziqhubayo esigabeni sakhe labanye abesifazana ezokuthenga lokuthengisa impahla. Abazivoda kwele South Africa obesithi uhlelo lolu luyaphumelela njalo inzuzo abayitholayo iyancedisa ukuthi bebhadalele abantwana imali yama school fees lokunye okuningi okudingakalayo. Ziqhubeka njani inhlelo zenu?
Kulezi nsuku eboda kunzima ngoba impahla kade sizivoda zenezo imigani osepa vele ngathi into ezikhona lapha eZimbabwe abasavuma ukuthi zingene zivela out. So nxa sivela out bayazithatha into zangkhona izimra vele ihlithathe konke. So iluhluphe sesinjani esesihlangana lalo wenza iproject ethi ingasahambi kuthi.
Abebhoda bayalandela uluhlu loluyana ababelalo olwempahla okufanele zingene elizweni.
Uhlupho lwangkhona ikuthi khonaphana ngesikhathi kuyabe kusetsha bayabe besithi bona into lezi lina lihamba lisiyazithenga le libuye lizozithengisa ngangangapha ingaphi ilayisensi yangkhona. Njengobana eZimbabwe phela imigano ikhona isepa ikhona lina nxa libuya ngapha bathi thina sifika sibe sesithengisa ngeprayisi ephansi abezitolo kabasathengelwa ngendaba yethu. Kube sokusiphazamisa lapha ngoba le mali yangkhona yiyo esenelisa ukuthi sizama ukuthi sifundise ngayo abantwana bezikolo. So uhlupho lwemali aso lusihlupha kakhulu njengoba lonyaka futhi sibuyelile futhi endlaleni yona liyana esenze saze sayenza ama-project. Indlala yangkhona eyasinyaka kukhanya ngani iphambili ukudlule umnyaka ophelileyo.
Kuyikuthi eboda kuyavunyelwa ukuthi lingenise ezinye impahla beliza kwenelisa njengoba kuthiwa le mali layo ivele iyasilela elizweni.
Imali iyasilela sibili kodwa kulokho kakade singena lati lati besenza ukuthi yona leyo encane esidobhayo siyihlanganise sibeke kahle yona imali sibili abantu sibili ababe bethenga ama-customers ayakhala sibili ngoba imali vele kayikho. Abantu bathwele nzima sibili angikwazi lokuthi akuchasiseki vele lokuthwala nzima kwankhona ngoba khonapho kukuyaphi yona leyo angithi kuyabe kwangena abantu abanye bedonsele emuva. Kathesi nabo baba abaningisa abaphuma imisebenzi kakusela imisebenzi. Imali yangkhona baphuma babe bengakhonani. Abantwana abaningi vele kabasafundi.
Kulo hlelo loluyana olwebhimu olufundisa abantwana ezikolo.
Uhlelo lwebhimu luke lwakhathwa. Luke lwakhuza lwayeselwa kwasokuthiwa ibhimu kakusela mali. yiluhlupho elinye esike sahlangana lalo. Umntwana efakiwe, intandane ezazifakiwe kubhimu, kusho kuthiwe khona khona esikolo ibhimu kayisayenelisanga ukuthi njani ilethe imali. Imali manje khathesi sebeyifuna kumzali, yena lowo mntwana okade ebhadalelwa yibhimu sokuthiwa imali kayivele emzalini. Umzali imali yangikhona kayikho ukuthi kuthiwa ayibhadale esikolo khona lapho. So ngolunye uhlupho lwangikhona esihlangana lalo, abantwana abangabhadalanga ezikolo kabaxotshwa, kodwa futhi bona abayezikolo balohlelo labo lokuthi kuthiwa abazali kuthiwa kumangalelwa umzali. Umzali ngiyomangalelwayo umntwana engaxotshwanga, khonokuyana futhi kuyasihlukuluza lakho.
Ngokutshengisela kusemadolobheni abantu bekhonona ngomnotho welizwe, lani liyafisa ukuthi kube le nguquko yini kwezombusazwe lezomnotho welizwe?
Lathi siyafuna siluthi kube lo tshintsho kukhona lokho ezomnotho welizwe, ngoba ilizwe nxa lingasela mali akusaphileki phela nxa ungasela mali.
Liyathemba ukuthi ingaphumelela imikhankaso leyenziwa ngabanye emadolobheni?
Ye, ikhanya iyaphumelela sibili, ngoba uyezwa sokulokunye okutshintshayo ukuthi hayi laphana kade kunje sokumiso. Kukhanya sibili kuyaphumelela sibili ukuthi nxa bengaqhubeka belokhu besenza njalo, hhayi sengeke kuzaba ngcono.
Ye, hhayi sibongile ukuxoxa lani kuhlele.
Nami ngiyabonga mama.
Leyo balaleli bekuyingqoqo lonkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula, isakhamuzi seLupane kuward 28. Sixoxelaye ekhonale eLupane. Thiyani indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo ngamafitshane lamhlanje ke siqale ngokukhangela imidlalo ezadlalwa kusasa endaweni ezitshiyeneyo ingeye-PSL. I-Triangle izadlala le-Highlanders enkundleni ye-Gibo, kuthi i-Haumine yona idibane le-Harare City enkundleni ye-Luveve. I-Border Strikers izadibana le-Dynamos eDulibazimu, kuthi i-Mutare City yona izadlala le-Cholocho enkundleni ye-Sakuva eMutare. Kolunye udaba sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolani Gwesela othi imidlalo yenguqu kuzigaba ezijeneyo ihamba kahle lunyaka.
Imidlalo ihamba kuhle kamnandi, yakholiswa ithimu zethu zephina sokanike ziyadlala kuhle kuma-division ethu. Kwi-division 1 kuyadlalwa kuhle, kuma-province kuyadlalwa kuhle, kuma-regions kuyadlalwa kuhle, kuma-district ziyagqikelela khona ngale. Kumnandi lapha kwele Zimbabwe, umdlalo wenguqu uhamba kuhle. Ekafanele kuma-Warriors sesiselele igame eyodwa lapho ezadlala khona le-Guinea. Siyethemba ukuthi ziyanqoba i-Guinea njengoba vele sisakhwalifaya. Asethemba ukuthi izigini zayingqobela khona ngale econacry asizadlala ngale gini. Umdlalo wenguqu uhamba kuthi eZimbabwe siyathaba, siyajabula kakhulu, siphakathi kwembeleko lomhlaba.
Siyasibone kweminye iminyaka kusiba lo dubo lokubana amaqembu ayabe engadlalanga inguqu, kugcine sokudlalwa amanye amabili amathathu phakathi kweviki. Angasilungu lokho abathi akuschedule.
Hayi, lokho kungakhulunywa nabe-PSL. I-Premier Soccer League yibo ababona ngemidlalo yenguqu e-Premier Soccer League, yibo abangakuxoxa ngakho lokho.
Alo ke nguXolani Gwesela, isikhulumeli senhlanganiso yenguqu elizweni ezifa, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Hayi bakithi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Sizwe amalungiselelo okutshengisela kokungacaphi imingcele yeZimbabwe okuqala ngomvulo. Abalwa impi yenkululeko bathini bona ngokunanza ikhefu lelanga labo elabalwa impi yenkululeko? Impumela yokhetho lwe-South Africa olwezabelo lungayitshengisani? selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.